isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMkhlanzi kwabe ukuthuthela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuchala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokani esakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe i-commission, ikakhulu ngoba ulecala, nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangelele ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala, becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izani uvele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground, baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathole isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-NDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu ababavuleleyo.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-NDC Alliance kakuqondanga, kukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi ikhomishini le sicabangela ukuthi kule sandla esizivelela ngaphandle esingathi i-foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona, ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le yimphumela ecanduliweyo, akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile ikomiti. Ngathi bekuyi-public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu, ngoba kuyamangalisa shuwa ukuthi umuntu abantu badutshule umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo, kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu, kungasagconwa laba abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Alaphana mina ngokubona kwami akulanto abayilokhuzayo kuvala nje amacala abo ukuthi bazenze abantu abaright, kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i-wrong. Bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayayilandelela, kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele. Kuyathula, kuyayala kuthulwa kunjalo.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso, ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi ikhomishini le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.